Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngahlaba sibili COVID-19 4 months back. Hayi bafika basiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa njengoba kukhothwa after 2 years yabo sofile kwathintini. Kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona 1 week ngiright. Ngami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda asihambeni siyehlaba kula lutho lobuhlungu.
Lanxa uhulumende sithi luqhubeka kuhle uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 abanye bakhala ngokuthi kabala mfundiso eneleyo ngayo.
Those who were claiming that schools were ready to reopen cannot be seen in terms of providing an intervention. Several schools have had the students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kit.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi azisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu okubabale COVID-19 nalo bahashi ama testing kits. Uzolo veza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla yamagetsi olokucitshela abantu umlilo lo olwe-load shedding. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi eleZimbabwe liqhubeka ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19, uhulumende uveze ngeviki edluleyo ukuba usethenge amanye amajekiseni angaba yizigidi ezimbili lengxenye, i-2.5 million, akhangelelwe ukufika elizweni kusukela kuyonale iviki. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lanxa seliqansa inani labantu abavukela emtholampilo besiyadinga ukuhlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine, abanye bathi baseselemibuzo ngalolu hlelo, abanye njalo bakhala ngenhlungu zomzimba lapho behlatshiwe. Unkosikazi Lindiwe Nkobi, isakhamuzi saseMangwe owenelise ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngaphansi kohlelo loqogelela, uthi umuntu enga hlaba umhlubulo wangancane uyaqanda.
Kuma challenges vaccine ye COVID esihlangana lakho kuneni. Kwesinye isikhathi uthi nxa uhlatshiwe uzizwe ungani vele umhlubulo wangancane usufile. Umhlubulo wakho uyamsuthuli vele ukuthi usuhambe uhlabe lapho mfana abanye bese besabele khathana. Ngitiko injection le ukuthi iyalimaza ngoba mina sengihle ngaqanda umhlubulo wangancane. Kodwa hayi asiko khonoko, mina ngahlaba ngaqanda umhlubulo ngathi mo. Ngaqeda lapho ngavuyela ngayaphinde esibili la namhla lokho engikhona ngistrong nginje lokusoka umhlubulo lokwakuzange ngistrong ngiqinile ngiright. Yibo ubunzima esihlangana labo abantu babe sebesi hey injection le izasibulala hey njani kwathintin bekhuluma izinto eziningi ezijinyeyo.
Unkosikazi Patricia Mpofu wezimnyama uthi sewahlaba wonke womabili amajekiseni, uhlupho kwakuyikuqansa kokuthisa komzimba.
Sengahlaba wonke amajekiseni angu 2 sibili. Enye yakhona ngathi ngihlaba iBPM yakhwela. Ngavuka ngingabuyi, ngavuka ngiphumula, sengilaphumula, ngavuka ngabuya futhi. Yaba right, bangihlaba sibili. Ayizange ngihluphe, akuzange kungihluphe, konke kungithula. Lokho komakhala lokho akuzange kungihluphe. Abanye babathi kuyabahlupha, mina hayi, akuzange kungihluphe.
Nkosikazi Sithembile Ndlovu uthi yena lokhe wahlabayo kanabuhlungu abuzwayo emzimbeni wakhe loba kulabahambisa amanga bethi ngemva kweminyaka emibili bazakufa.
Ngahlaba sibili COVID-19 4 months back. Hayi bafika basiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa njengoba kukhothwa after 2 years yabo sofile kwathintini. Kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona 1 week ngiright. Ngami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda asihambeni siyehlaba kula lutho lobuhlungu.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 126,399 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 119,049 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,543 okwamanje kugula abedlula inkulungwane eziphose zibe ntathu 2,807 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula isigidi esisodwa 1,894,780 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,856,995 ngimele istudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kazisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuthi bengabe bele COVID-19 nalo bahashi ama-testing kits. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso zababalisi zithi udubo lokuswelakala kokuhlola umkhuhlane we-COVID-19 sekuphazamisa kakhulu abantwana ezikolo ngoba besengozini yokuhlaselwa yilo umkhuhlane. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uMnumzana Takawafira Joe uthi izikolo eziningi kazilungelanga ukuhlola lo mkhuhlane.
We pointed out as PTUZ after carrying a survey that 98% of schools were not prepared to open. Government was adamant that schools were ready to reopen. Surprisingly, 2 weeks after opening of schools, indicators are clear that schools are not ready for reopening. Several schools have also seen COVID cases escalating in the school.
Sake sakusho njengepithuzi ngemva kokuhlola ukuba izikolo eziningi zazingalungiselanga. Ngemva kokuvula kwezikolo kumqotho ukuba izikolo eziningi sezilala umkhuhlane, lokho usala ukhuphuka ezikolo.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende angenele kudubo lolu esithi umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli loba nje sekutshisa elizweni.
You can talk of Nyamuka Primary School in Manicaland, Christ Mambo High in Manicaland, Tongwe High School in Bedbridge, Masasa High School in Berengwa, Chegato High School in Berengwa, Neshangwe High School in Mashona in the East, Bulu High School. There have been several cases of COVID where those who were claiming that schools were ready to reopen cannot be seen in terms of providing an intervention process. Several schools have had students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kits.
Izikolo ezifana le Christ Mambo, Masasa, Tongwe High School sekulendaba ze COVID-19. Labo ababe sithi izikolo zivulwe lokhu bengasitsheli ukuba kuthiweni. Izikolo ziyehluleka ukuhlola lomkhuhlane.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo kwele Zimbabwe uMnumzana Tawungana Ndoro uthi uhulumende kakatholi imbiko yokuswelakala kwemfanelo ngesikhathi se-COVID-19.
We get worried as the Ministry of Primary and Secondary Education when you take it as fact that we have a shortage of so-called testing kits in our schools, and yet that is just a figment of one anxious person's imagination. We are saying in all our schools we have got thermometers which are there to screen anybody who comes to the school premises. And this screening process is a tester, a surveillance system.
Siyatana njengokajalo zemfundo nxa lisithi kuswelakala imitshina yokuhlola i-COVID-19. Lawa ngamanga. Izikolo zonke eziphansi kogatsha lwethu ziyahlola abantwana. Njalo ukuhlola lokhu kutshengisa ukuba silungele ukulisana le-COVID-19.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana indingeko zokuvikela kulolu bhubhane ezinjengama-mask, ama-sanitizer lokunye ukuze bahlale bevikelekile sikhathi sonke. Inengi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvula kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisabhekane lokumelana leCOVID-19 kanye lodubo lokuqanza kwendleko yokuhlawulela imfundo. Abogatsha lwezempilakahle baphakathi wohlelo lokuhamba belimukisa uzulu ngeCOVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuvikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele iziboniso zalo mkhuhlane. Uzulu ukhuthaza ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye kanye lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela e-COVID-19 vaccine. Ngimele iTuto 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Uzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ngokucitshela abantu umlilo lo olwe-load shedding. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abenkampani epheka amagetsi laba bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakobulawayo ophila ngokuzisebenza othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe. So nxa songasela magetsi sesiyodala ezizindlini lapho esithembele khona thina bantu sizakwenza kanjani? Ayi, uhulumende lo sesithiwa senzima silwakithi.
Isakhamuzi sasePhumula South kobulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto emdanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu emsebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicate ama-customers ami igetsi bese lihamba without notice. Mhlawumbe ngxenye ngiyacommunicate ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esi-right njengoba ku-WhatsApp ifoni ixhunyelwe egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe-ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagetsi kube yinto ngoba kukhangani into le iyabuya ihambe kube ngani sokusiba ngcono kubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Sike sathwala nzima kubo 2008 laphana amagetsi ehamba kakhulu sathe ngxenye but sesibona futhi sesibuyela back kulesa simo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi okwenzakalayo kwakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green. Basebenzisa isolar, basebenzisa njalo i-wind energy, balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewanke lamanzi ukulungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu kusolar system sesibone kwamanye amazwe ke sebenzisa ke ilanga isolar system bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought nxa usebenzisa ke hydro system uyabonga sela magezi.
Umoya uthi lokhu kuzophazamisa okunengi okugoqela ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi.
Ngasikhangela i-national NDS 1 ilama set goals ukufanele siwa achieve kodwa phela ngaza ke siwa achieve nxa kuyikuthi sisemnyameni. So kuza affecta ke inhlelo ezinengi okumangalisayo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe isikhunda sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa unkosazana Priska Uthethe ukuthi achasisele uzulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi ewange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ifulana bamele iMelika emhlanganeni wokukhulumisana ngezikhali zokuqhazo ezenuclear. Lise Tokyo, kwele Japan, leli qula belihlangana lamaqula aweJapan laseSouth Korea. Ngemva kosuku olulodwa eNorth Korea lilinge isikhali sayo senuclear lisithi lolu hlelo luqhubeke kakuhle. Unobhala ubona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ume efakazela uhulumende kamongameli Joe Biden kunyathela lakhe lokuphumisa amasotsha akhe kwele Afghanistan abesele minyaka engamashumi amabili ekulelo lizwe. Lokhu kwenze efakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe eye House Foreign Affairs Committee izolo okwamahola amahlanu. Umthunywa oqakathekileyo kamongameli weMelika endabeni eziphathelane lezomkhathi u-Presidential Envoy for Climate John Kerry izolo uhlangane lenkokheli yakwele India esigodlweni salelo lizwe iNew Delhi kunkulumo zokubonisana ukuthi amazwe lawo mabili angasebenzelana njani ekulwiseni udubo oludalwa yikuguquka komkhathi. Umkhokeli webandla elikhulu eliphikisayo kweleGini uSelo Dalein Diallo ubikwa esithi uyemukela ukuhluthunelwa intambo zombuso kukamongameli Alpha Conde walelo lizwe ngabebutho, kodwa ukhuthaza inkokheli yebutho ukubana ibumbe uhulumende ozabe iphethe intambo zombuso okwesikhatshana kusaqoqwa ukhetho. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamandla aphikisayo kwele Angola bangene ezitaladeni zesigodlweni salelo lizwe iseLuanda betshengisela besola ukuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho okulakho ukuphazamisa ukhetho lwalelo lizwe olukhangelele ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo.
Ngesikhathi abantu abaningi elizweni bejabulele ukwehla kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus langokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke ehlonipha iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMike Hove weStudio 7 ayiqhube loNkosikhona Dibidi oyintatheli izindaba isakhulayo, yena owasungula umsakazo we-Community Podium ogxile kunhlelo ezifundisa uZulu nge-COVID-19.
Ngombono wami mboni kanti uhulumende ukutshintsha kwakhe imigoqo le-lockdown kuzancedisa kumabhizinisi belandela le imilayezo ye-COVID-19. Besekunzima ukuvulwa kwezikolo lakho kutsho ukuthi abazali kumele bebe lezimali zokuthi banjani bakwanise ukubhadala abantwana i-school fees, izinto ezinjazo nalezo.
Dibidi, ngesikhathi uhulumende etshintshe iziqondiso zehlelo lwe-lockdown siyezwa abantu abaningi ikakhulukazi ababalisi labantwana besikolo besithi babhekane lodubo lokuthola imijova ezabayenelisa ukuthi baye emsebenzini kanye lasesikolo. Uke wakuzwa lokhu na?
Inkinga ze-transport zikhona sibili. I-transport iningi nama-transporters bashasha ngama-US dollars. So uzathola ukuthi abasebenzela uhulumende abanjengababalisi bahola ngama-RTGS. So uzathola ukuthi sokufanele ukuthi umuntu athole leyo US dollars ahambe emsebenzini inxa engumbalisi emaphandleni, for example. So khathesi uhlupho olukhona lwe-ZUPCO, i-ZUPCO kayila zimota ezeneleyo ukuthi zingathwala abantu. Uyatshola ulayini lama bus ndawone ziyabo matobo kuyabe kulezo kubhasi eyodwa nje kuphela so ingavele kuchiye esuka ematobo ekuseni siya kobulawayo iyabuyela futhi ematobo ngo-1 ungavele uyikhuthe kumbe sithi kubulayinile sibili wayehlule ukungena then ikuthi ukuthi suzamele ugade zoyalezi ezingavunyelwayo ma ungabanjwa amapolisi ubhadala leyo fine futhi so kuba nzima
izolo sibone omongameli Emmerson Mnangagwa eloba ebulenjini befacebook kanye lakutwitter esithi uhulumende usanda ukuthenga amanye amabhasi awezupco njalo ngeviki edlule sibone inkampani ye-NRZ isithi bazabe besebenza ndawonye labezupco ukulungisisa udubo lokuswelakala kwemijova ubona ngani lokhu kulakho ukusiza na
ngokubona kwami kobulawayo amabhasi ezupco iningi elikhona ngamabhasi la ayevele ehambe emakhaya yiwo engijayele ukuchayisana lawo angachayisani lamanje angazi kumbe ahambela ngapi sibonile ukhulumende kuthiwa kuleyinye ifleet futhi yamabhasi abuyileyo asazi ukuthi kumbe azafika ngapha kobulawayo ngoba amatsha lawa kuyalutshwana ukuthi siwabone so asazi kodwa uhlupho lapho indlela lapho esingabona khona ukuthi kuyancedisa yini ukuthenga kutsho kwamabhasi yikuthi kungabi lamalayini amade abantu belayinele ukugada besezindlini
ngaphandle kohlupho lokuswelakala kwemijova awusitshela okuningi ngokuhlangana ngabasemaphandleni ngesikhathi leZimbabwe lisalwisana nge-COVID-19
emaphandleni kunzima kakhulu sike saxoxisana labantu egwelutshena ya uyakwazi ukuthola sibili abantu abadala behlala emgwaqweni ukuthi babone imota nje kumbe babone ibhasi idlula i-remote ngaleyo ndlela uzathola ukuthi even ukuthola amajekiseni lawo e-COVID-19 kuba nzima uyakwazi ukuthola ukuthi abaningi esasixoxisana labo babesithi bathole i-first jab kodwa nxa usubuyele eclinic uthole ukuthi hayi kuthiwa kayikabi khona njalo kusuke kube nzima futhi ukuthi ibona abe-health like emaclinic khona lapho akulazi ndlela zokuthi angakhulumisana labantu ngoba sikhuluma i-network ngokwayo iyahlupha ukuthi lalabana kumbe bale database yokuthi izakhamizi lapha zingaki imizi mingaki kumbe abe-first jab bangaki kumbe bale database yakhona ukuthi babasendele ama-message ukuthi babuye akwenzakali uzathola ukuthi umuntu uyahamba 11 kilometers ese-clinic esithi uyathatha i-second jab bantu babe kubhalela i-date ekhadini lakho uthi ufika kuthiwa hayi kayikho namuhla awusoze utshelwe futhi ukuthi izaba khona nini kuba nzima khona lapho ngoba shuthi uyabusuphonga ufanisele but sesikhanyeni ukuthi uyabe uhambe 22 kilometers azama ukuhlaba ijebu yena le so kungaba kuhle ukuthi kube lama outreach programs azancedisa izakhamizi emawadini abo kuma online ama village lines abo kungancedisa kakhulu and kungayenza ukuthi iprocess le yenziwe ngesiphangiphangi
lo ngokwasekhona DVD wasungula umsakazo wecommunity podium ubexoxa icingweni lo Michael V we studio 7 esematopo kwezemidlalo kababoni ngasolinye abalandeli bomdlalo wenguqu elizweni phezu kosekelo lwemali oluvela kwinkampani yesakunda olubikwa luzaphiwa amaqembu amakhulu elizwe abalisa ele Highlanders kanye lele Dynamos kubika uJoseph Njanji.
Imibiko ethi amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni yathi ele Highlanders kanye lele Dynamos asethole usekelo lwemali olufika izigidi ezintathu zamadola aseMelika iqembu ngalinye oluvela kwinkampani ethengisa amafutha ezimota yesakunda. Esikhathini esedluleyo umnikazi wenkampani yesakunda ukuthi akwashita kwirei usolwe ngabagoqela ilizwe leMelika kuthiwa imali yakhe ingcolile ngoba yesondelelane kakhulu labebandla elibusayo. Ngaleso sizathu-ke kulabanye abathi amaqembu athi ele Highlanders kanye lele Dynamos akumelanga athathe imali yesakunda kodwa intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi imali le izawaphathisa kakhulu lawa maqembu.
I-sponsorship lesi sibuye ngesikhathi esi-right for i-Highlanders le-Dynamos nxa sikhangele ukuthi ama-clubs ebethwele nzima njani ngesikhathi lesi se-COVID. Le bhora lakhona lize liqalise belingabukelwa so sibuya at the right time sibile at least ukuthi ama-clubs la amakhulu omabili enelise ukubhadala ama-players njengoba bona kwa-Highlanders sokula ama-players akade sefuna ukuhamba ngenxa yokungahohle.
Umlandeli weqembu le-Highlanders uNkululeko Ndlovu yena uthi uyesaba ukuthi iqembu lebhoso lingagcina lithethwe litholakale selilomnikazi.
Siyabonga ukubuya kwesakunda nje kuzosincedisa njengebhoso. Siyabona imanye izinto ezingasimelanga kakuhle in terms of iindaba zama-players, i-payment, ama-salaries kodwa bona nje ubona i-executive yetla imethi kona iyenza izinto ngokuhlakanipha so that these guys also that ngicine laba sebesincindezela njengoba bele mali icine besitshela okokwenza eqembini lethu sibe yibo vele abahamba amathomo abakhokhelayo eqembini so mbone zekedimeti kuqaphele khonapho ngoba le ntetho yakho nayo Highlanders le yithi thina abalandeli bakho yithi thina aba umuntu abakamthakazi vele lilifa lethu so kulezi zinto mina ezamelana ukubona zintshintshwe.
Omunye njalo umlandeli weqembu le-Highlanders uSindiso Dube uthi ngesimo esibhekane leqembu le-Highlanders akumelanga likhethe ukuba lisekelwe ngubani.
Abanye bathi uTagwirei ngwe-corruption njengoba sitho njalo ngwe-corruption, but how many people abathele ifuel be-consent ukuthi ifuel le ngeyesagunda kumbe ayiso yesagunda. So hayi mina ngithi imali mali kayithathwa esibili khona izasponsa iqembu. Laba bathi bona ibhosi akumelanga ithathe imali le, imboni yayo kumele ibuye ilama actions befake la imali. Asifuni abantu abakriticizayo bengela solution.
Usivumelwano esilotshelwane ngabe inkampani yesakunda kanye lamaqembu athele Highlanders kanye lele Dynamos omabili lawa maqembu azathola izigidi ezintathu zamadola aseMelika eminyakeni emithathu elandelayo. Iqembu ngalinye lizabe liphiwa isigidi esisodwa ngomnyaka. Leyo mali izasetshenziswa ukubhadala abadlali, iziphathamandla kanye lezisebenzi zeqembu. Isivumelwano lesi sikhangelelwe ukwethulwa okusemthethweni kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo
Njanji. Salbonani tumelan abshen mabuyani enda barmini ye kubulisu zikali koni mkaba ngamani wa machanga la jagba lote matyo james matyo kutoba kana ba shishai bopeo kwe mse matelwe Ngathi bagithi lendawo ngendawo basakazile thabathi esibongele uluntu lendaba lolusiphakela zona imihla lamalanga ye hayi siyabonga kakhulu kini lonke sengathi singayihamba kanjalo basakazile ithabathi ye mina uluvo lwami lapha inkinga engikhala ngayo kakhulu kwi-generation yethu abafowethu especially ama-80s abafowethu abasayazi siyazi ukuthi sonke siyahlutshwa luhlupho lolukhona ezimbabwe sicine sesibaleka sisiya kwamanye amazwe sizame ukuthi sidinga amathuba omsebenzi siziphilise abafowethu ukuthi umuntu uma sethole into umsebenzi khona ngale kubo-South Africa kumbe kubo-Botswana uthole umuntu sekhonsentrate etshwaleni kumbe emantombazaneni sekhohliwe ukude besihlupheka kanjani esekhaya and abaningi umuntu uyasuka uthotha uthole amathuba omsebenzi uyasebenza sokuright impela seqala ukuba labangane seyabamba inkunzi sebulala abantu lokho akusonto e-right ngoba manje siyenza igama lakomthokazi libe libi kakhulu asiyisapoti into efana laleyo nxa usuke ekhaya kule ndawo lapha kumele ukuthi sakhe indawo zabokhokho bethu sikhumbule emuva masithole imali sakhe indawo zabokhokho bethu ngoba indawo zabokhokho bethu zigcina sezingena abantu abangasuki kwelikamthwakazi iinduna zethu siyazi zonke zicorrupt zingafunjathisa imali sezithatha abantu ababuya kwezinye iindawo abangazalwa kwelikamthwakazi bazigcwalise kuleya ndawo so konke lokhuyana asonte right asonte sisupportayo la ma-election ayabuya manje singagoqi izandla side hayi izanu kumbe i-MCDC izawina ake sisapotini imthwakazi wayi kathi sisesaba kangaka phela lezi amaphathi la wonke sibesabayo kufana lekhasi lenyoka inyoka kudala yahamba thina lokho sisala sisesaba sesaba into engekhoyo please bakithi ake sifuthi sizigqajeni ngolimi lwakomthwakazi siyekele iindlimi zakwamanye amazwe besingayisizwa kwamthwakazi sizigqajeni ngolimi lwakithi ngobuntu bethu limvulo lwaba abade khuluma ethi khona isizwe silahla amasiko siyize sifile and ukhuluma iqiniso ubaba lwa asike sizigqajeni ngolimi lwakithi njengabantu bona laba esilandela indimi zabo please asike siphakameni lani futhi badala umntwana ma ungabe umfundisi esikolweni ubona ukuthi uyehluleka esikolweni umenzise amakhosi afunde umsebenzi wezandla ukuze kumncedise kusasa ngoba vele umuntu uma ezalwa uNkulunkulu uyabonisa iphupho lomntwana but thina abadala sibesesibe zishema omunye umntwana uyakhula engumntwana umbone edlala ngokupheka omunye umbone ekanika iimoto zamawaya lezi uzwe abadala bethi uyindoda ufunda ukupheka ikhona imisebenzi yokupheka singarejecti imisebenzi yabantwana kumele sayenzise ama-courses ukuze kusasa bebele kusaselile
singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi luqhubeka kuhle uhlelo lwakhe lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19. Abanye bakhala ngokuthi kabalamfundiso eneleyo ngayo. Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kazisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale-COVID-19 loba hashi. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.